ukuxhobezela ukuba nalezana o-PF umbone ngani kepsi into engalunganga ngoba akusatshengisi ilizwe ukuthi ilizwe elilomthetho ukuthi lilizwe elilelidashiphu efuna ukwenza inqubekela phambili yeZimbabwe ukuthi iphumelele ngoba into esisenzakala eZimbabwe umbuso osukhona sokungani ngulo lalo lemuli yakhe nguye sebamba umbuso kumele abuse le family yakhe kungafaki abantu beZimbabwe abalwela leli lizwe behlupheka behlale egangeni besidla nzima benethwa lizulu bedubeka bebulawa ngamabhulu akusathengisi ngoba sokungani kwakulelwa ukuthi umuntu azingenele nje embusweni lemuli yakhe
kuvele kubangwani le bandla leZanu PF ungakhuluma labo bathi hayi bona babambene akula bantu abalwisanayo
laphana ukuthi kulokubangwa kuliqiniso ukuthi umuntu uyazama ukuvala ukuthi kungaphumeli ngaphandle ante wonke umuntu emzini wakhe ukuthi kungabonakali ukuthi uyabecabana le nkosikazi but kugcina sokuvela sokusemakhota ngithi noma la ukufihla emzini wakho laphana ukucabana kukhona kubangwa ukubusa njengoba ngithilo Gibbs uhlupho esesaba lalo eZimbabwe ukuthi mina nginje ngingubhubesi ngangena embusweni sengifuna ukubusa mina le muli yami ngibe ngi-life president ngikube lokhwana kobuduna ukuthi ubuduna kuye ngingafa kuthathwa ngumntanami umzukulu wami njalo ukadaye ezelizwe kakufani njalo kufanele umuntu angene ithemu yakhe leyo evunyelenweyo nge-constitution ma kuyi-two term ma yi-one term angithi kwenzela ukuthi kungene imbono etshiyeneyo eyabantu le leadership ngukhokheli kubonakala ukuthi umuntu obengcono ngubani oyenza ngcono ngubani oyenza umnotho elizothini uphumelele uye phambili